Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kwele Sudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe inxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumile ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi not violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalapha ya.
Uzathola futhi bona abantu abathonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banje abantu bakhona abalitshwana abakhuluma ukhona kuyakuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kwele Sudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye lomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalaphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi ingakabangasingakaqedi. Angithi sile four stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo lo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osongaphinde ekhale ethi yeye sishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination eyenziwe lo nyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu ozakuthi mina ngichiyiwe. Uyathatha ifomu lawe unominate umuntu wakho iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo kusala besebenzise ubaba uWelshman bemngcolisa ubaba uWelshman asiyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana sidivete amandla ethu sesiyekela izanu isikolotha sesibambana sodwa konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members party. Iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominate, njalo abanominatwa iparty banominatwa ngisho lama civil society, ama stakeholders, residents association, lama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakobulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani, ngoba thina asilamhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngapi. Thina silibandla labantu, asichumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, nje lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalokho thina esingaphinda sithini. Sivale ngoba abantu yibo uhulumende, uhulumende ufonywa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Welshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe lo Sibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi u Prof Welshman Ncube esebenza mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngama councilor noma MP eqinisele ngathi ngiqalise ukubala ngasendanzethi kwakumhla ngiyakhumbula ngibalinde kwakumhla ka 1 April ngaziyo ukuthi akuthi ukuthi kanye namhla i full stay ngawuthani ngakuthanja indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sakho nje bakuyi full stay sokuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko yimbiko ngamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukuba nabagcwalise ungananzelela, senginanzelela izigaba eziningi. Kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abathonjalo. Singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje, abantu bakhona abalithwana abakukhuluma ukhonoko. Kuyakuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube, lami bangcolise labanye abantu abaningi-ningi. Ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu. And bayakwazi ngoba lo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye. Bona sebekholisa ukuplaya kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hhayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bayazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzobacasele kakhulu abantu bazabonda hhayi leli liqiniso leli ngamanga. Abantu bakhangela okwenzakalayo. So ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hhayi mina ngowami vela kulilalisi ngaphandle kwengubo lokwana ngizilayela sibili ngichelesile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoza kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngizakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni. ibandla ele-Triple C. Siyabona besibe lenhlelo ezenzakele umhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke. Lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuyazokhetha. Kumbazonominetha, kumbazoqamba. Mana sengizoloba lazoqamba. Abantu abafisa ukuthi babe ngama-councillors, abantu abafisa ukuthi babe ngama-member of parliament, abafisa babe ngosenator, abafisa bangene kuma-PR, omama lama-youth. Abantu ke bahambile emaholu. Indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kambe kube indawo ezilutshwane ezimbili ezintathu okuthiwa kungathi bekungasaqeda kahle kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhamayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu. Ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures. Nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo bele abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla leZANU-PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse, kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU-PF, yena obesemkhosini we-Independence Day Celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa. Akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party. Ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo. Bengekela ukuphikisa abazuze bekwazi ukubusa lapho. Ngingakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyabunderstand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe. Sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Kathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipha sezakhitshwa. Abantu bale freedom of worship, bale freedom of association abantu, bale freedom of gathering abantu. Bayavunyelwa ukubuthana, bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe, bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe. Thina sibuswe ngamanye amazwe, thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo, ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho. Nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesupporta khonokho. So asoze sikulalele, asoze sibalandele. Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe. Nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa, lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi no to violence, no to human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusokubolekwa ngama opposition parties bethatha okuvela kuma western countries sithi hatch umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni. Sithi hatshi phansi lakho, asibeni nomoya okuyanga. Nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela, ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanzaleli langa njalo ungathini ngalo? Kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi?
Yebo, bengikhona ku-Independence Celebration, ngihambe enyama endlovu under Imguza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le independence. Angizake ngibone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqhakatheka kwelanga. Ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency the President of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike message yomongameli owelizwe. Sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzibuse wethu kasoze ibe nguzibuse opheleleyo nxa singela othwa yisingisi economic independence.
Alo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF obeqoqa icingweni lo Sithande Khile Mhlanga we Studio 7 esenyamendlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa uganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thaunga Nandoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobubilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, ninjani? Iyabingelela insizwa yabanzi le elubani Bobboard, Mavikaneni Village, insizwa kwaNcube, igama uNkosi Nosincube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi celebrate independence kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama, ayikho into esiyicelebrata, ayikho into independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Bakwa Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbana, anti oqala ugogo wabo umagalela mafa lo sikwasuthi uhlala othukiwe marab. Umqondisi moyo upresident wethu lo uyazufe ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asijiki, sivoteli thina umuntu wempumala, abasekeli thina. Basekele straight jomlama umzwile xhanxathu limo, hhayi wena ungakhuluma kulo msobho ke wazozoxhanxathu limo. Siyakuza la sithi kele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyaze sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke. Ikho uyabona khona usesiserious.
Okay ma Studio 7, sibonge kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakazela lezi ndaba. Mina kodwa ngakwaziwa kithi kube iqiniso zileli khunye khona yonke nalo into enani, hhayi noma ukuthi wasikhuluma zethu kabi ngoba mbona nje abantu befaka izano kakhulu kumuntu ezingaqondanga noma ukuthi Studio 7 ayikhethi hlangothi. But njengoba lelizwe lifilele nje kutho ukuthi umuthi wezane ukupha abantu imali besuthi namalithi lakhuluma laphana lalibebiza amagama, amagama abo la bantu lanzinhle bayazikhona ukuwabiza iplaza yasivilaphisa amaseyabisa iqiniso lo hayikabi. So lapha kulokunzima okukhona la uzafaka Independence Day izinto zinje, so yini kono uyabuza hamba kuphi siya ku-Independence uma kulamgwaqo akula lutho olukhona. Suke ePlumtree lapha, ePlumtree siya kuyihamba 1.5 hours, sihambe 5 hours indlela isala. Let's go to the movie. So into zenezins mazenezis kuriogona. In my bantabata boda jins in Bakiti. A kulam to a kupeki, Kabaka Vara Valanch. This bagir to Utin. Ubila, we are beda utina, eh? Amazo peche abonas kubaka, that's why we kulum. Who soon Jarusuti, Usutimazavazin's Jonjoyo, Malma, who have a nika, who president the abode. We are beda on a president, you know, a committee to this as Ogani. Etika Funum Sindu, Mosuabulavantaban Nangit. Kabiazo calls the material in the Kuan Dotil, and away kulum. Kakolis Avantantiquans on we, who call your pilums. Hafa yena wasala ngithi kaqolisa abantu vele lokuzeni yonke yayikhitshwa nguAmlea azomgaba ayikhipha ngiyabonga
ake sibonge ake sibonge ake sibonge Studio 7 sibonge indaba ezimnandi nesithumelele zona awu siyazizwa zimnandi ngeindependence awu kuhle kakhulu esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu ubulala abantu hayi khona bakwenzile impela okuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi ethina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungena umuntu weZimbabwe enesizwe sithatha njengamaphepha aphepukayo ngendaba ezana so ke ngithi hayi ngokutshontsha impela izizwe balibulela abelungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafaka ikey ukuthi hayi America ingakwanisi ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi kuko kusijabulisa siyabonga kuleyo ndawo ngu-JD
hayi siyayizwa into abayitshoyo sibonga indaba ezimnandi enisithulela zona Studio 7 siyabonga 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 sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethu kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenza okuningi ngokutshontsha kuyini abakwenzile abantu bayahlupheka bagcwele amazwe wonke kuyini abakwenzile akunamgwaqo
Studio 7 vele njani litshona njani badala hayi thina siyatshona and okhuluma ngosana ngolobutswana into emangalisayo kwelakithi eZimbabwe gawule laboJoseph Chuma labomalaki kuyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abayikhuluma ngeZimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile eZimbabwe ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili and ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngayo ayaphumelelisa Zimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shwa ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sibomele bayibheke ogawule bonke labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo yena umnanga kwayihambile waya komaduna le ubebona indlela ziright kumbe kukhethe i-helicopter wagada wahamba emoyeni wazohlalela khona ngale avoka engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba dikhangela umumo khona lokuntu umumo enjani abantu be abasupporta umbuso kamnango kamnabangi mangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana mamuntu utshela iqiniso uyazinuka amakhwapho yalungisa ngeke ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphanswa kakulo leqiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasozo waphinda wafalunga futhi umnanga kamangayelo lokho ebusilizwe laseZimbabwe ngamanga ayi wona abamkomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuka kusekusifulalela izindlela enkulu kakhulu uma abantu bazama ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhulumi kakhulu
Studio 7 Studio 7 enjani bulise njalo ngiphinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdivale mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi la ngoNdivale ngoba uNdivale aso opposition efanayo lekaMalema uMalema i-EFF ekwazokuchallenja i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha kuthole uzukuthi uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso kodwa le kaNdivale le ekhothayo eyisikhothamade seZANU-PF ngoba uNdivale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF nomimbi ubonayo ukuthi akuyena i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdivale okwamanje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right kodwa uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo ubona ukuthi kungakwani komuntu khonokho
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump, yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa uMongameli Biden lo Trump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala e-nominee ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ezi ama-Republicans abazilethayo, abazifunayo, ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo, abazenzayo, abazifisayo, izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump, kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis, kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. So nezo zokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasoze bakuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyabe rana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi amaRepublican, amaDemocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Sin todo, en este John Fulican, en este nace todo.
John vuli gate, hayi thina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.